ukutholakala kwesidumbu somunye wesifazana singela khanda eTlokweni ngaphandle kwedolobho leHabron emavikini amabili asanda kudlula kwethusa inengi kweleBotswana. Ngemva kwamalanga athile kubotshwe obethandana lomufi esetheswa umlandu wokumbulala. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana libhekane lokuqonga lokubulawa kanye lokudlongulwa kwabafestivazane osekubone abeZimbabwe labo bephakathi kwenani lalabo ababulawayo kumbe abadlwengulwayo. Lokhe umnyaka uqalile sokulabeZimbabwe abathathu ababuleweyo kweleBotswana. Umongameli Mokgweetsi Masisi weBotswana usephakamise izandla ekhuza esithi amadoda kamise ukuthatha imiphefumulo yabomama. UMasisi uthi ukubulawa kwabomama sekufike ebangeni elikhathazayo, ngakho uthi labo abazatholayo belicala leli bazajeziswa kanzima ngumthetho. AbeZimbabwe labo eBotswana bayithuswa izehlakalo lezi abesilisa besithi odadewabo, omama kanye labomkabo abakhululekanga. Lokhu ikakhulu kulandela ukubulawa kwabathathu abesifazane abeZimbabwe kweleBotswana lokhe umnyaka waqalayo. Umnumzana Mkhululi Inkomo, yena osebenza ngaphansi kogatsha lwezempilakahle eHabron, uthi kuyakhathaza ukwenzakalayo bengazi ukuthi ikusasa iphetheni.
Kwethusa ngoba it is if kule demoni elibambe amadoda ukuthi ahlukumeze abesifazane. Asinyeke sithi se mental issue ngesikhathi umuntu edala leli cala. Kukhanya kule ndaba ezitsheneyo kodwa eziningi zakhona zingezokubulalana kwezithandani, ama-passion killing.
Omama basele bephethe wangaphansi ngezahlakalo lezi besithi abakhululekanga phakathi kwabantu kumele babathembe abesilisa abayibo asebevukele ubhova. UNkosazana Adelaide Dube uthi kukhanya udaba lwakhona lugxile kakhulu kwezothando, abesilisa abelesikhwele kumbe bengavumi ukuthi kuthiwe uthando soluphelile.
Lokho kufaka abantu besifazane esikhathini esinzima ngoba bagcina behlala lo muntu lanxa bengasamthandi, besesaba ukuthi bangagcina bebuliwe nxa bengathi sebeyiqedile i-relationship yakhona.
NgoNkwenkwezi lonyaka kwatholakala umnye weZimbabwe unkosikazi Elinoya Ndlovu watholakala esithule endaweni yeBlock 9 eHabron, ucatshangelwa ukuthi wabulawa ngwayemsebenzela umnumzana Simon Thenjani. Kwathi emavikini yasanda kudlula esigabeni sematsilotsho esemngceleni weZimbabwe, wesifazane weZimbabwe leminyaka yamathumi amathathu lanye watholakale la manxeba atshengisa ukugwazwa ngesikhali esinakanelwa ukuthi kungaba ingqamu. Amapholisa aweBotswana abopha omunye ujaha okade ethandana lentombazana le esetheswa umlandu wokumbulala. Isidumbu somunye umama weZimbabwe satholakala egangeni elisemngceleni ngomabasa, lapho amapholisa acabangela ukuthi wabulawa ngobhinya ngemva kokweqa umngcele okungekho emthethweni. UNkosikazi Alice Banda ohlala eHabron uthi lezi zehlakalo ezitshengisa ukuthi udlakela kwabesifazane luyaqhubeka, noma nje owesilisa wakulezi nsuku ekhangelelwe ukuthi aphathe omama ngendlela ehloniphekayo.
Lokho kuyenza ukuthi sizuze ukuthi njengabantu siyangathi, ngoba akumelanga ukuthi abesilisa batshaya abesifazane. Kulezi nsuku sezikhona indlela eziningi ezingasetshenziswa ukuthi kuresolve ama-problems lama-disputes ezindlini. Sikhangelele ukuthi khona abantu ngabe bayethekelela lezo ndawo bangathola khona usizo. Ukutshaya kumbe ukubulala umuntu kulezi nsuku zalamhla kusamelanga ukuthi kube khona.
Ayisibo bodwa abesifazane ababhekane lodlakela, ngoba labantwana begcina bebanjaniselwa kuzehlakalo lezi zodlakela. Omunye umama weZimbabwe ngombimbitho edolobheni leHabron uzame ukuzibulala ngemva kokubulala abantwana bakhe. UNkosazana Emily Ndlovu oleminyaka engamachumi ayisithupha yokuzalwa uthi omama bengaphandle kwelizwe babhekana lobunzima obungaphezu kwabo, njalo bengalalo usekelo lwemuli oyabe ingekho isekhaya.
Ukhangela udaba lukamama owabulala abantwana, uyathola ukuthi wayebona kungasela ngeyinye indlela, mhlawumbe ubaba womuzi esebalekile emthiyele umthwalo wabantwana. Siphumile sisemazweni, kodwa uthola ukuthi asiyitholi i-support esingabe siyayithola uma usekhaya.
Okukhathazayo kweleBotswana, ilizwe elaziwa ngokuthula linani labomama abadlwengulayo. Inombolo ezikhitshwa ngamapholisa zitshengisa ukuthi kulabesifazane abadlula amachumi amane abadlwengulayo viki zonke kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseHabron kweleBotswana.